uJeff Umoyo ubotshelwe ukuthi kuthiwa ubehamba le ntathela izindaba eze-New York Times zingela amaphepha akwanileyo okusebenza eseZimbabwe. Thina lokhu kuyasihlukumeza ngoba siyazi ukuthi uJeff kasebenzi khonale eZMC lapho kunikwa khona la maphepha. Yikho sisithi thina ama charges la asebekwe kuye akalandile. Uhulumende ufuze ehluphane leZMC, eqedelane leZMC, ehluphane lentathela izindaba ezingene ezingela amaphepha akhona esizwa kuthiwa uhulumende uzitshele kwathiwa zihle zibuyele lapho ezivela khona. Kuyasihlukumeza lokhu. Khathe sesizwa kuthiwa uJeff ukhishiswe izigqoko zonke wabekwa esitokisini kobulawayo. Sikuwinter khathesi, nguJuni lo oseqala kuyagodola eZimbabwe. Sesizwa kuthiwa omnye wethu usebekwa kumbe uselala esitokisini engagqokanga kumbe egqoke ishoti kuphela emqandweni onje. Siyakwazi ukuthi uhulumende kala mali yokuthenga kumbe lengubo nje yokuthi labo bekhudu.
Lokhu kuyatshengisa na ukuthi intatheli zindaba zisebenza zingakhululekanga elizweni na?
Lokhu kutshengisela ukuthi uhulumende yena akafuni vele ukuthi intatheli zindaba zisebenze ziseZimbabwe. Okokuqala, uhulumende sizwa kuthiwa uselomnyaka eyalisa intatheli zindaba ezaphetsheya ukuthi zizothatha indaba kumbe zizosebenza ziseZimbabwe. Ludaba esizabe siludingisisa ukuthi luhamba njani ngomvulo. And then okwesibili, lokhu kutshengisa ukuthi yena uJeff usengomunye wabantu abakhangelwe nguhulumende ukuthi basebenza njani. Osekusethu sathina njengentatheli izindaba ezisakhulayo ukuthi ulokhu kutsho ukuthi lathi sikhangelwe phela nxa abadala besenzwa nje sebelaliswa ezitokisini bengelazigqoko, thina manje bangasenzani?